soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mngela ngenjabulo ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 10 kumabasa 2023 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lomhlanje. I am going to go to the Pretoria High Court. Lebulensuku ezingamakhulu amathathu 300 umnumzana Jobs Sikhala evalelwe entilongweni okubizwa ngokuthi remand prison esetheswa icala lokuthuthuzela udlakela enyathime kulandela ukubulawa kukankosikazi Mo Blessing Ali ngawecutshangelwa ukuba babedlelana lebandla leZANU-PF. Igqwetha likaSikhala umnumzana Jeremiah Bram uthi kuyamangalisa ukuba imithethwandaba yalile ukuthi ahlawule isibambiso sebheyili. Umnumzana kucacaphulu omele inkulumane edale lepharlamente uthi kuyadanisa okwenzakala kusikhala.
Indaba yokuthi abantu bavalelwe ku-remand prison for 300 days singakhulumi ngokuthi ngesikhala kumbe ngubani. Umuntu oku-remand prison membership futhi umuntu angelacala, an innocent man. You are innocent until you are proven guilty. Why should any man be in prison for 300 days? So innocent. Chevese system yethu isile, iyozelwe ukuthi ihlukuluza abantu. I was told that the people who were in the country were in the country.
I was told that the system is a political prisoner.
umnumzana ngucaca phulu ligqweda njalo umele inkulumane edale lepalamente sixoxe laye ekobulawayo umnumzana zihambi umphathintambo kahulumende obona ngezemithetho uthi uhulumende kangeneli kudaba lukasikhala lokunye umnumzana Philip Gawule okubandla lezanu PF uthi uhulumende ulandela imithetho yelizwe ekuthoniseni icala likasikhala
kube indaba kasikhala liyana ifuna ukuthi ikhangelwe kuhle ukuthi athi icala likasikhala njengoba vele izindaba leyisemakoti dube indaba eyisemakoti lezi dube sibalekele ukuthi sikhulume okunye okungaphambanisa iy'ndaba ezisemakoti ikakhulu thina bezihumba ngazo xa sezikhuluma sezingani lesicelele ngani siyali esilekelelayo yikho nani ngisuka ngani ngiyakubalekele ukuthi ngitsho sifikile ukuthi indaba le ngiyibona njani lokuthi ibanjwa njani
ye kodwa siyakhumbula isikhathi uLookout Masuku lo dumisa daba engwabe evalelwe akufani lakhona
kube mina engingakutsho ukuthi indaba le njengoba isemakhothi nje bengisithi ngabe kuthiwa siyayinika amakhothi wona ayiphuthe bese sikhuluma ngayo sesikhangela impumela eyiyo ephulwe ngamakhothi ngoba kathesi kunje nje yazi okunye sifile ngolwazi ukuthi kathi indaba kasikhala yona vele amacala akhe wona ami njani
kuthiwa wajojozela udlakela into ezinjalo singazi ukuthi umuntu uyavalelwa isikhathi sonke lesi baba Gawule
kumbe khona kanadule yikuthi ukutshetshezela udlakela emacaleni lakhona epheshwayo isikhala epheshwa amacala ufuna ukugenqula uhulumende ukugenqula uhulumende ngento zodlakela lezi njengakhona esakubona kuma kubo-Arab Spring ngale kubona kuze amazweni abo-Libya amazweni lana okusenzakala khona khona kwani ukuthengisela kwaphina sokusiya kugenqula labo hulumende sokunjalo lakho okwabosikhala amacala amakhothi la abe udaba lwakhona bebelibamba ngaleyo ndlela singazi kodwa ukuthi kathe sifungabetho kulipi bami
kodwa bona ngokutsho kwabo selibantu bakhangele khonoko ukuthi icala abamethesa lona ngelokuthi wathojozela udlakela hatshi ukuthi wayefuna ukugenqula uhulumende
ye kodwa-ke ngiphe ngisithi ngisuke ngisithi njengoba indaba lezi zimanje zisemakhothi sigcina sesingasakwazi ukuthi kade vele kahle kahle icala lona eliyilo alekhethwayo amakhothi yiliphi lakhona livezwa obani khonoko utshotshozela udlakela khonoko udlakela lwakhona lungasodlakela nje kuphela but uludlakale lolezokuba ngaso olulenjongo yokutshintsha uhulumende
umnumzana Philip Gawule ukubandla lezanu PF sixoxe laye ekobulawayo umthethwandaba wePretoria High Court ukhangelelwe ukuba uzathonisa icala lezizalwane zeZimbabwe ezinamaphepha okuhlala lokusebenza kulelo lizwe aphela ukusetshenziswa ngohlangula lonyaka icala leli laphanyekwa emthethwandaba lo yinhlanganiso ye-Ellen Suzman Foundation ethi akwenziwanga ngemfanelo ukuvalwa kohlelo lweZimbabwe exemption permits kulabadabuka eZimbabwe abalamaphepha la afika phose inkulungwane ezingamakhulu ayisitshiyangalombili 178,000 omunye wabalandela udaba lolu ngumnumzana Sipho Ngulube olephepha leZimbabwe exemption permit
iqiniso kasilazi kodwa isifiso sethu phela sinye ukuthi uhulumende ukuthi bona laba abayelufakileyo baphumelele isifiso sethu sonke lesi singazi kodwa ukuthi kuzakwenzekalani kodwa sinethemba ukuthi kuzahamba kahle
ithemba lenu lingaphi khonapha baba Ngulube
ithemba phela nxa into singenelwe ngabantu bomthetho siyabona ukuthi uhulumende loba sikwazi ukuthi uhulumende into leyana sayigcila yaphiwa ngozwelo kodwa umthetho lendlela phela otshoyo ukuthi abantu nxa sebehlala isikhathi esingaka 5 years kusiyale kuleyi manye amalungelo okufanele bawathole ngendlela ezithize noma bengatholi okugcweleyo kodwa sicabanga ukuthi ngendlela okwenziwe ngayo asiphikisani lo hulumende but sicabanga ukuthi waphangisa ukuthatha i-decision yaya siyamlandela uhulumende kasiphikisani naye kodwa sibone ngani waqhamazela nxa ethatha i-decision yokuterminata leyanizizanizi
i-Ellen Suzman Foundation uhulumende we-South Africa kazange akhulumisane lalabo abalamaphepha lawa njalo labanye abantu okuthiwa ngama-stakeholders ukubona njani khona
sivumelana labo siyacabanga ukuthi i-consultation eyaba khona was not enough kwavele kwaba yi-announcement bengile ukhanyele kathesi omunye wabantu abamele lona leyana udaba ama-lawyers wona lekhuluma ngokuthi i-government ivumela i-pressure ngazo ukuthi ngathi ngesintu sakithi ivumela ingcindezo esuka kumphakathi vele ngicabanga ukuthi kube yi-political decision leyana kayizange ilandele umthetho iyakwazi ukuthi abantu ku-ground ANC is losing its power because of immigration law. Siyakwazi ukuthi iparty kaMashaba ithethe iration eningi from amavoti last time because bona bebecampaigna ama-immigrant esinginaseniyakuku-immigration law. So siyabona ukuthi ku-ground akulanto practical abayenzayo nani iparty kaMashaba. But just because they mentioned immigration law ukuthi bona they want to clean out targeting amaZimbabweans, most South Africans voted for them. So mbona ngani ANC yalandela lona leyana, yavumela loyana yani pressure ebivele kuma opposition party just because they see they are losing political power, they have to do something.
Lo ngumnumzana Sipho Ngulube olephepha leZimbabwe exemption permit. Sixoxela ese Johannesburg kwele South Africa. Manengi amakholwa namhla ananze usuku lokuvuka kwaJesus Christ kumbe uJesu sikubeke njalo. Umfundisi uSenis Manda uthi lesi sikhathi esiqakathekileyo esamakholwa.
Namhla lesiko eliqakathekileyo lapho besikhangela khona ukuvuka kukaJesu kwabafileyo. Nathi isiKristu sona vele ngokwaso sini phezu kokuba uJesu wafa wavuka kwabafileyo. Kodwa abafundi bakhe basebembona ukuthi usevukile, bahamba abantu ngethumeni bamfice ngekho. Ngakho into iqakathekile into ebeyesikristwini, isikristu sethu sini ngakho. Ngathi isikristu yiso yilo lodwa ukholo olulento enjalo, ukholo okukhonzwa khona umuntu owayephila wafa wasevuka kwabafileyo. Isikhola thina ukuthi nguJesu uNkulunkulu, njalo ingxenye kaNkulunkulu.
Abaphilayo-ke sithi pho balulandela kanganani usuku lolu?
Singakhangela ukuba umhlaba wonke jikelele kwenziwa leyi holiday kwaba likhefu. Ngakho kuyanceda ukuthi abantu baphele isikhathi sokuba bathakazele lolu suku kumbe ngithi balukhumbule njalo. Njalo amabandla amaningi abe esenza ama-conference, imihlangano ehlukeneyo kusukela ngolwesihlanu kuze kube namhlanje. Ngakho-ke kuthi ukuthi kuba yinto ethokozelelwa ngumuntu wonke, njalo kuyasinika isikhathi sokuba lathi sithole isikhathi sokukhuluma ngokholo lwethu, njalo lokuba sicabange umsebenzi kumbe singathi isenzo esenziwa nguJesu Kristu esakhulula abantu esomeni, njalo esakhulula-ke izizwe zonke.
EZimbabwe singathi abantu bakulandela kanganani konke lokhu, mfundisi?
Njengoba thina sikwazi ukuthi iningi labantu beZimbabwe engathi nxa sikhangela inombolo ezikhona ezabantu abacubungulayo bathi bona singathi kumbe 85-90% yabantu beZimbabwe bangamaKristu. Ngenxakho lokhu kutho ukuthi iningi labantu liyabe liphuma lisiya emabandleni. Kodwa lo nyaka sinanzelele ukuthi imihlangano eminingi ibingekho, nama-conference abaningi bayihlulekile ngenxa yokunothelethi. Kunzima kakhulu, ezikhwameni lapha kuba nzima.
Umfundisi uSenis Banda ukunhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance besixoxa laye ekoBulawayo. Kusenjalo inkokheli zamabandla ezokholo uZulu jikelele labenhlanganiso ezizimeleyo bakhonona ngokusetshenziswa kwamabandla ezokholo ekuqhubeni ezombusazwe. Lokhu kuza ngesikhathi abezombusazwe bephithizela ezinkonzweni kunanzwa ikhefu lephasika. Abanye bathi le yindlela yokudinga usekelo lwamavoti. UMlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba.
Inkokheli yezombusazwe ebalisa umongameli Emmerson Mnangagwa, unkosikazi Popa Mchinguri Kashiri, lo msekeli kamongameli umnumzana Constantino Kuvea Chiwenga bethekelele amabandla amakholo ngesikhathi sephasika lapho abakhulekelwe khona abavangeli babafisela impilo enhle. Bebesithi bathakazelela ikhefu lephasika. Abanye abafundisi bayakusola lokhu besithi le yindlela yokukhankasela ukhetho oluzayo oluza kwenziwa lonyaka. Umfundisi Francis Masetsa ngomunye wabasola izenzo zenkokheli yelizwe.
Indaba bengavuyi ukuzokhonza ngathi lathi bona bebuya ingathi bafuna ukuba ngabapostoli kumbe bafuna ukuba ngama-Catholic kumbe ngama-Baptist kumbe yini, begqoke izigqoko zethu ezingayisizo izigqoko abajayele izigqoka kumbe behambe emasentini wabo. Bayasebenzisa ama-church gatherings ukuthi ba-politicize abantu bebatshela ukuthi kumele babavothele.
Omunye njalo osola okwenziwa ngabezombusazwe ngumfundisi Travis Moyo oyebandla le Roman Catholic Church.
Siyaswela ukuthula kulobudlwangudlwangu obukhona, obudlwangudlwangu obuphathelane lepolitiki okwenza ukuba loba sisiya kulolu khetho sinanzelele ukuthi lobudlwangudlwangu lokhu kulwisana lokhu kuseleka kokuthula kwenza ukuba ukhetho oluzayo lungasiphi ithemba.
Umfundisi Simbarashe Maringosi uthi abezokholo akumelanga bancedise abakhankasela ukhetho oluzayo.
Kuqakathekile ukuthi njengebandla sithandaze kuNkulunkulu ukuze kube lokuthula elizweni, ikakhulu ngesikhathi sama-elections. IBhayibheli lona lithi kumaHubo 29:11, uNkulunkulu uyabusisa abantwana bakhe ngokuthula. Kodwa njengabantu abahlangana labantu abaningi emasontweni atshiyeneyo, ibandla lilomlando wokufundisa abantu ukuqakatheka ngokuba lokuthula.
Umnumzana Tapiwa Nashechirika wenhlanganiso eyeyu Zimbabwe Trust layo uthi bahlusha ngokwenziwa ngabezombusazwe ezindlini zokukhonza uNkulunkulu.
There is a legitimate moral expectation on the church to take the lead in uniting our people and building a peaceful, socially cohesive nation and just country. Church leaders must also make use of the social power that they possess to encourage peaceful civic participation and harmony in the diversity of political choices.
Sikhangelele abokholo ukuba bakhokhele ekwenzeni ukuba abantu babambane lokwakha ilizwe elilokulingana kwamathuba. Abezokholo kumele benze ukuba abantu bazwanane kungelani lamabandla abawasekelayo, ukutsho uChirika. Umnumzana Reward Siziba ingcwethi kwezombusazwe ulombono ofanayo.
Okuqala ukuthi kumele sibe kwazi ukuthi abantu bemasonto bona bandise ukuthi bethi abalandaba lezombangazwe kumbe abayenzi into zombangazwe, bona bayenza kwesontweni, abayenza ezombangazwe kabayenze bodwa. Lokho akulunganga ngoba esontweni yikho lapho abantu abalaywa khona, yikho abantu abatshelwa khona ukuthi umuntu kumele aziphathe kanje, umuntu kumele ayenze kanje, okuhle lokhu, okungekho right yilokhu.
Asenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu lomnumzana George Charamba, isikhulumeli sikaMnangagwa kanye lonkosikazi Monica Mthwangwa abakade bengaphendula umakhalekhukhwini. Osekela ibandla leZANU-PF umnumzana Ngqobizita Khumalo uthi akulanto embi enziwa inkokheli yebandla leZANU-PF ngoba basebenza okubhekane loZulu.
Umuntu ohlonipha uNkulunkulu, umuntu onanza elungile labantu, njalo umuntu olenjongo yokuqhubekisa ilizwe leZimbabwe. Kwanti abaningi sebekubona khonoko abesonto labo iningi labo bakhangela amapostoli amaningi kanye lamachurchi ama-mainland churches, okwakhanya ukuthi amaningi abo bakhanya ukuthi bayaphikisa kakhulu, bayakhanya ukuthi bayasola uhulumende ngenye indlela. Kwezo kanti amachurchi amaningi lapha ayakhuna uba Mnangagwa sisamukelwa kuhle ngabantu, njalo etshengisa ubuntu. Kutshengisani khonokho ukuthi waMnangagwa umkhokheli wabantu, kutshengisani khona ukuthi ibandla leZANU-PF selilibandla labantu bonke, ibandla leZimbabwe.
UMnangagwa uChiwenga labanye abakubandla leZANU-PF bajayele ukwethekelela amakholo ngesikhathi kukhankaselwa ukhetho. Ngempela viki bethekelele eMethodist Church, Roman Catholic Church, Apostolic Faith Mission eyakomwaja leZimbabwe Christian Church. Besenza lokhu bebesiya ezinkondleni lezi begqoke izembatho zalezo nkonzo. Ngimele isitu 7 ngisiharare imlondolozi Ndlovu.
Abenhlanganiso elwela ilungelo likaZulu lezempilakahle eye-Community Working Group on Health bathi kuyamangalisa ukuba eleZimbabwe lokhu lilwisana kulezi nsuku lomkhuhlane wesihudo. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Okwamanje kulabantu abalitshumi lanye abalaliswe ezibhedlela ezitshiyeneyo eZimbabwe ngenxa yomkhuhlane wesihudo. Abagulayo basezibhedlela ezibalisa iBidebridge District Hospital esabelweni seMathebeleland South, eMashingo General Hospital lezinye. Umqondisi wenhlanganiso le umnumzana iTairo Sike uthi umkhuhlane lo umemetheka ngenxa yokusilela kwamanzi ahlanzekileyo, ikakhulu emadolobheni amaningi okungasatholakali amanzi abulala igciwane lecholera.
Some households are going for weeks, even months without water. So as a result, people are looking for alternative sources of water, and in most cases these are shallow and unprotected wells.
Eminye imizi iqeda amaviki ambalwa kumbe inyanga ingelawo lawo manzi.
Ngenxa yalokho-ke abantu basuka badinge ezinye indlela zokuthi bawathole lawo manzi esikhathini esiningi bebathola emithonjeni engatshoniyo njalo engavikelekanga.
Uhulumende uthi lanxa sezikhona izehlakalo zabatholakala belomkhuhlane wesihudo, seliphansi kakhulu inani lalabo ababanjwa ngumkhuhlane lo emaphandleni lasemadolobheni. Lokhu kuvezwe ngumphathintambo wezokukhitshwa kwemibiko unkosikazi Monica Mchangwa ngesikhathi esethulela intathelizindaba okukhulunywe edale labaphathintambo bakahulumende. Unkosikazi Mchangwa uveze ukuba uhulumende uselemali edlula kancane izigidi ezingamachumi amabili 24 million yokulwisana lomkhuhlane ohudo elizweni.
Cabinet is informing the public that ministers of state for provincial affairs and devolution and their teams will continue to support activities to fight the cholera outbreak.
Iqula labaphathintambo lazisa uZulu ukuthi abaphathintambo bezabelo kanye lamathimba abo bazoqhubeka beseseka imisebenzi yokulwisana lokumemetheka kwekholera.
Izakhamuzi emadolobheni zithi ukusilela kwamanzi yikho okubangela ukuqhamuka komkhuhlane wohudo. Umnumzana Philemon Masina ngesinye salezi zakhamizi.
Umkhuhlane wekholera usungani ulokumemetheka ezweni lonke. Nxa sikhangele koBulawayo lakho yikho lapho othola ukuthi kulamalokitshi amanye asele more than amaviki amathathu engelamanzi. Lokhu sokungenza umkhuhlane lo umemetheke kakhulu.
Umnumzana Efidlela Ncube okunhlanganiso ye-National Consumer Rights Association uthi kuyinto edanisayo ukubona lomkhuhlane uqhamuka okungapheliyo eZimbabwe.
Umkhuhlane wohudo sulokhu qhubeka usiba yinkinga elizweni iminyaka lomnyaka, iminyaka yonke nje. Abantu bayafa emakhaya lasedolobheni. Imbangela ngamanzi angahlanzekanga, imbangela yokuswelakala kwamathoyilethi asebenza ngendlela efaneleyo esithi ngesikhiwa yi-sewer system.
Uncube uthi kuyadingeka ukuba kulungisiswe lokho okubangela umkhuhlane lo.
Kulungiswe izinto zona lezo ezizwe eziyinkinga, kube lamanzi ahlanzekileyo, kube le sewer system ama-toilet asebenza kahle, izibhedlela lazo zisebenze ngendlela efaneleyo. Ngaleyo ndlela sizakwazi ukulondoloza sivikele impilo zabantu.
Abogatsha lwezempila kahle bathi okwamanje kulabantu abangamakhulu amane 400 abacatshangelwa ukuba babanjwe ngumkhuhlane lo. Lomkhuhlane uqhamuke eZimbabwe mhlaka 12 kunyanga kaNhlolanja edolobheni leChegutu esigabeni seMashonaland West. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso, sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Ungani kuhle kwezulu lokuhlupha kwamanzi okunada lawezifuyo esobeleni seMathobeleland kwenze usomabhizimusi ongumlimi omkhulu we-plum tree athengise inkomo ezingamakhulu amabili lamachumi amahlanu 250. Wabuthanisa imali wathenga umtshina wokugebha imigodi yamanzi. Kubika intethelezi indaba yeStudio 7 uEzra Jesus Banda.
Umnumzana Mkhulunyelwa Thaya Nkomo owazana ngokuthi nguSirata uthi ukuhlupha kwamanzi kwamenza waba lomdlandla wokuthi athenge imitshina yokugebha imigodi yamanzi.
Imota leyi ngayithenga eChina, inkomo engizikhuphileyo V250 ngisiyathenga inkomo imota enani. So inkomo zahamba angikwazi ukuthi izazibisa yini, kodwa ke ngibone ngani ngiyabasebenzela abantu ukuthi khona abantu bebe lento yokusebenza eduze. Yikho isifiso sami yiso sibeneswa kuphela. Amanzi azatholakali emadamu, amadamu azagcwali ngendlela. So ma ukhangele amanzi esilawo kufanele etholakale phansi, yonke into nje ekhona emhlabeni iphila amanzi.
Umphathi ntambo kahulumende obona ngezemfundo yaphansi leyaphezulu unkosikazi Evelyn Ndlovu obenxuswe ukuba yisikhuluma esihloniphekayo kulumbuthano ubonge unkomo ngakwenzileyo amazwi akhe ethulwe ngoba emele kulumbuthano unkosikazi Ethel Moyo owaba ngusikomiji weplumtree.
Umsebenzi lo oyenziwe lapha ngumsebenzi omkhulu kakhulu owenziwe ngumainline esomnene. Compliments government efforts as the water provision to the community, water to the people. Lani lazigcizelelela lathi lina ukugeza imiganu, ukugeza imizimba yethu sibe bahle kangaka, ukunatha kambe akulampilo ngelamanzi.
Umele ibulilima wesedala lephalamende ekubandla lezanupf uNomzana Dhe umuziphuthi njalo engumsekelo womphathi ntambo wezemibiko yamagagasi e-intanethi uthe uhulumende sokumele asebenzise imitshina yokugebha amanzi ebantwini abanjengonkomo hathi ukubisa abamakampani aseHarare.
Nxa uhulumende lama-NGO besenza imisebenzi yokudingela abantu amanzi ayabuya all the way from Harare ezogebha lapho amandiya yiwo azilokhu ebuye ezogebha kithi lapha emangweni.
Ukhansila Landi Ndebele okwathi 18 ujabule kwamagama wenziwe ngunkomo.
Sikhangelela ukuthi umtshina lo usize kakhulu indawo yethu ivele iyasilela amanzi. So lapha sibone ngani uwenze umsebenzi omkhulu kakhulu lokuthi uhlangabezana nenhlelo zikahulumende eziquqa ukuthi kube namanzi ahlanzekayo ebantwini. Amanzi lapha ahlupha okwedlula ukuhlupha. Imigodi eyagijwa nguhulumende kungakaze kube yi-independence imithathu kuphelisa omnini esebenzayo. Kodwa akula mgodi ekahulumende kuzofika kathesi.
Umlisa wesomnene umnumzana Walter Chumalayo ubonga okwenziwe ngunkomo.
Ithole into engasinceda kakhulu ukuze sihlale kuhle. Isigebhela amanzi, sithole amanzi ahlanzekileyo. Sigebha amanzi ngabathi bakhatshana befika besikobha.
Omunye osomabhizinisi odume kakhulu emango emnumzana Michael Nene Ngwenya laye uthokoze okwamagama.
Into ayenzileyo izancedisa isizwe sonke nje jikelele ngeriki yakhe le. Uyakwazi ukusebenzisana labantu kuhle. Ubaba unkomo sengesikhathi eside lami sisebenzisana nje sitshintshana nje imbono kwezamabhizinisi.
Isakamizi secholotho esingcelezane le ibulilima umnumzana Noah Hlabangane ubonga intuthuko esigabeni lesi.
Siyathokoza kakhulu ngalokho okwenzakale kubaba unkomo, ulethe intuthuko esigabeni khona lapho ukuthi lathi sokuzaba lula ukuthi sibe lamanzi emakhaya. Asupha kakhulu amanzi sibileli. Siyaye siswele labantu abasigebhelayo kwesikhathi bebiza imali eziningi kakhulu. Esithemba ukuthi ubaba unkomo njengoba eselapha kuhle sizaxoxisana laye njengomakhelwane, njengomuntu oyisakhamuzi sakhona lapho.
Uzulu wonke walindawo ujabule kwamagama ngomthini wokugebha izibholane njalo abaningi bahle babhalisa ukuthi bagejelwe imigodi yamanzi. Himele isitudio 7 esomnene ebulelima igama lami u-Ezra Jesus Banda.
Lapho ke silithale izwisa nje ukuthi lizwe ezephasika kulajo kulamhlanje ngakhohlwa ukuthi sixoxa ngekhefu lephasika njalo silonyari Mashamombe ozabe khuluma ngefilimu yakhe. Singagqiba uhlelo lwanamhlanje othi sikhangele ebesilazo sekulensuku ezingamakhulu amathathu 300 umnumzana Job Sikala evalelwe entshilongweni esethizwa icala lokutshotshozela udlakela. Abakwandla lezanupf bathi imithethondaba ilandela imithetho yelizwe ekuthoniseni icala likasikhala. Umthethondaba wePretoria High Court ukhangelwe ukuba uzathonisa icala lezizalwane zeZimbabwe ezilamaphepha okuhlala kulelo lizwe kusasa. Siqhuba lapha-ke uhlelo lethu olivalisayo umthombo sithemba uGibbs Dube lilale.
Y
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka amuri yeZimbabwe.